uhlelo olulethwe nguhulumende uhlelo obesivele silalo lathi esihlala sikhuluma ngakho ukuthi abantu kabathengisele endaweni ezihlelelwe ukuthi bathengise kizo, bangathengiseli endaweni okungamelanga ukuthengisele kizo, phambi kwezitolo zabantu kumbe emgwaqweni bevala umgwaqo. Kunyanga ezimbili ezedlulileyo senze i-resolution yokuthi-ke u-Fifth Avenue akusela muntu okumele athengisele khona ngoba kungumigwaqo, sokuvala imigwaqo ukuthi izimota zihambe. Yikho abantu bonke abaku-Fifth Avenue-ke sithe thina bazahamba koBactors ngaphansi ngale bayethengisela khona, abazasala njalo bazahamba-ke egodini, indawo lokhu sasekhona egodini. Yize indawo ezimbili esizihlelele abantu abaku-Fifth Avenue abekade bethengisa-ke khona ngoba sesifuna leyana indawo ivalwe. Yikho kuhambelana-ke lesinqumo esesithethwa nguhulumende ukuthi-ke amadolobho wonke akhiphe abantu abathengisa ngokungekho emthethweni. Kuhambelana lathi.
Baba Ndlovu, singathi lenzani okwamanje ngakhona okukhulunywa nguhulumende?
Sakhulumisana-ke lezinye ingatsha-ke zikahulumende ukuthi siqalise uhlelo lolo silwenze ngokuphazima kweso, ngoba kathesi esesikwenza ukuthi sinike labo bantu izindawo zokuthengisela, ngoba sinike sibakhiphe-ke kungela lapho abaya khona. Yikho sithe bazakakoBactors abanye egodini, bonke laba kade bethengisa lezo ndawo. Kanti njalo kulo hlelo lukahulumende lokuthi kumele-ke babhalise kube ngabantu esilabo kuma-databases. Kulabanye njalo ababebuya ngezimoto bevela phandle kwedolobho lakoBulawayo belala bethengisa ubusuku bonke, bengcolisa indawo, bengela okokulala khona kumbe okokuhlanza khona ukuthi bazihlanze khona, kumbe njalo lapho abangenelisi ukuthi bazincedise khona izambuzi. Labo-ke abanjalo kutho ukuthi-ke abalandawo-ke lapho abaza kuya khona, ngoba bevele bengayisibo bantu bakoBulawayo, bebuya bevela kwezinye izindawo. Kodwa-ke abalapha koBulawayo bazaphiwa-ke i-alternative space lapho abaza kuyathengisela khona oBactors kunye legodini. Luhlelo-ke soluqali-ke yikhanseli-ke ukuthi bona laba ade bethengisa laphana abakuluhlu olukhona-ke kuzingwalo ze-council baqalise ukulungiselwa-ke basuke laphana, ngoba u-Fifth Avenue sile-resolution njenge-council ukuthi aso ndawo yokuthengisela isivalwa, umgwaqo ivulwe, kuyenelise ukuthi izimota zihambe kuhle, senelise njalo ukuhlanza indawo leyana ngoba isingcole kakhulu, akusafikeki kiyo ngabantu abathengisela emgwaqweni bevala imigwaqo baphinde njalo bangcolisele indawo.